e Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bakobulawo bathi balitheva lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha oka 2020 zizafezeka. Kulalokho bafisa ukukwenza kuzaphumelela.
Ngiyathaba kakhulu, lami ngingenile ku 2020, kodwa futhi njalo umnyaka lo ka 2020 ngikhangelela ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over.
Uhulumende ubikwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama-cash transfers kanye lamasaka e-rice awaphiwa ngele-China.
Abantu babefuze banikwe $9 nge-first batch, $9 ikhanda lomuntu, ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele banikwe ngebhondi, so banikwa abantu babenikwa ama-100 something.
Uzulupha imbono etshiyeneyo ngokuthi kuyini abafisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi labantu kobulawayo lithi lilethemba lokuthi izifiso zalo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka, kukanti lalokho abafisa ukukwenza kuzaphumelela lanxa isimo somnotho elizweni singamanga kuhle. Intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasfanda uxoxe labanye babo.
Lanxa bedonsa nzima abantu empilweni, abanye bathi kukhala kusizi. Oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi kobunzima bona lobo bebonga umdali ngesipho sempilo. Umnumzana Terry Ngulube ngudokotela uthi ugangalele ukusiza uZulu odubekayo lonyaka.
Yangiye ukuthi ngikwanise ukuthi ngiphakamise abanye abantu abangenelisiyo ukuba le zinto. Ukubhathi ukuthi ngibhadalele abantwana i-school fees abangakwanisi ukuthi yabazintandane, abangakwanisi ukuthi bayenelise ukuthi babhadale i-school fees lokuthi baphakamise impilo zabo.
Iningi kalinaki ngodubo lemali, khangile okuhle abangakwenza ngempilo zabo. Unkosazana Francine Thomas ngomunye wabo.
Sihlale si-positive yonke into esiyenzayo, always look on the
positive. Impumelelo enkulu kulomnyaka.
Ngiyathaba kakhulu, lami ngingenile ku-2020, kodwa futhi njalo umnyaka lo ka-2020 ngikhangela ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over. Apha mina ngisebenza esifithwe 8 songs that is kumelele nje ukuthi kona sifike emaphethelweni ka-2019, but soon as I hear isikhona.
Kukhona abathi umnyaka ophelileyo ka-2019 wawungamubi kakhulu kubo, ngoba kukhona okwabajabulisayo lenzuzo abayitholayo njalo.
Mina igama lami nguDimani Mpofu Nyandeni, insizwa yezinsizwa. Yes, 2019 ule kahle kancane, ups and down, but what I'm glad of ngitholi award e-Rainbow Hotel as the best barista in Zimbabwe. Lokho nami kunjabulisile, but ku-2020 into engikhangelileyo ikuthi nami ngithole umuntu wami, ngibe nomfazi, ngibe ne-coffee shop yami, nami ngenze ibhizimusi, ngibe nesikolo sokuthi futhi ngifundise abantu ukwenza amakhapachino, amalathe, ama-design.
Unkosazana Beverly Mpofu ngumbalisi uthi iholo lakhe lincane kakhulu, njalo yena lonyaka uyachiya umsebenzi ayedinga amadlelo aluhlaza.
Isifiso sami sika-2020 ngisokuthi ngishiye umsebenzi wobubalisi welakithi, ngibhalele kwamanye amazwe njengabo-South Africa, Namibia, ngidinga umsebenzi lapho kule mali engani ngcono khona, engani sathenga khona, kumbe ukuqala ibhizimusi lokuthengisa izinto zenalezi ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke ezinjengabo sepa, mafuta.
Amaphupho okuphumelela khona kuningi labantu umnyaka omutsha ka 2020 sesiwungenile. Kodwa amanye azahlala engamaphupho nje, nxa isimo somnotho singaguqukanga saba nobubelo. Bathi akulankwali iyaqhondela enye, kunjalo lakuZulu weZimbabwe, lo nalowo uyazibonela. Imali yeStudio 7 ukuthi uthi zethu nqa, igama lomngeza Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende ubikwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama cash transfers kanye lamasaka e-rice awaphiwa ngele China. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Paul Mavima ubikwa isithi ababethola amadola alichumi kuphela sebezathola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 njalo imali le iza kwengezelelwa. Kubalwa leyo mnyaka odluleyo okutsho ukuthi iza kuba backdated kusukela ngo-January 2019. Umnumzana Mavima uthi uhulumende usebeke eceleni imali eyibhiliyoni eyodwa yamadola kulolu hlelo. Uthi inani lezigaba izithola lolu ncedo liza kwengezelelwa lisuka kwezingu-23 lisiya kwezingu-33 kuthi lezo ezisalayo zithole usizo lwe-Public Assistance Program. Uphinde wathi imuli zemaphandleni kanye lezedolobheni lakoBulawayo leHarare zizaqhubeka zithola isaka le-50 kg rice nyanga zonke lezo eziswelayo. Lokho kwenzakala inhlanganiso ye-World Food Program isithi isengezelele uncedo elipha abalambayo ngoba inani labo likhuphuka. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxa lesakhamuzi seBinga unkosikazi Fepi Dube.
Ngamehlane engakubonayo abantu babefuze banike $9 nge-first day, $9 ikhanda lomuntu, ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele banikwe nge-bond, so banikwa abantu babenikwa ama-100 something one muntu. But kibo ayizange ifike ingama-100, banikwa ama-$80 ikhanda ngamunye ngamunye. Then abantu bathi benikwe benjalo ezitolo manti abezitolo labo bakweza amabhaketi omumbu lempuphu yakhe yakhwela ngamhla lokho abantu benikwa imali. Irayisi yanikwa izinduna, izinduna zanikwa 100 bags induna ngayinye ngayinye.
Sesikhangela ke okunye ukudla okwakuphiwa ngukhulumende okwe-social welfare okwakuvele kuphiwa abantu.
Okwe-social welfare mina khonapho esinampande bagcine i-social welfare bebenika umu. But bagcineka thethi ngo-October, November bazizanga lutho, December bazizanga lutho. Ukhuluma kunje so kathethi esibikeni akulalutho, abantu bayafa ngendlala. Uhulumende sesindwa abantu okuthi kuthiwa khona abantu bayazuza akula, njalo izimoto akula. Inhlanyelo kathethi bebeletha inhlanyelo, abantu bayakhipha ama-$13 ukuthi azuze 10 kg. I-fertilizer $33 ukuthi uyiphiwe because of i-transport. Kwenza ukuthi hayi izimoto zabanikazi anti yabo sesiqalise ngezililo, so kuyasiwa ngendlala.
Ngesililo ukuhambe njani lapho?
Hayi, umntwana lwana wazalwe ngakhulumi but ubesidla wenxa ikhamba ubehambe ngumuntu ogijimayo. Athi lapha yakhona ungavela umkhuze uyayekela aphinda akhangele kweyinye indawo. So izolo ubesele yedwa njengoba abazali kuyindlala, bebehambe bayadinga ukudla ukuthi engeke bayabhiwa. Ngokuyakhangelwa kokudla because kwakholiswe ebusuku, abantwana bebodwa ngekhaya bengabantwana bodwa, batshona bebhukutshe ezizibeni esezingamadaka, watshone seyitshona khonaphana umntwana lwana. Umntwana osekhulile ole 15 years, isiziba sakhona siyatshona. Yena uhambe waya kwesinye isiziba esingasole siyana esingatshoni.
Lo nkosikazi Phoebe Dube ohlala esinampande eBhinga sixoxela ekhona le eBhinga. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela izifiso zabantu labakuhlela labahlela ukukwenza ngalomnyaka esiwusungula namhlanje. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba yinhloko kahulumende yakwele Guinea-Bissau, njalo waba umkhokheli webutho lalelo lizwe u-Army General Umaro Tshisoko Embalo unqobe kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngesonto ngesilinganiso sokwedlula amashumi amahlanu ekhulwini 54. Basinde kungozi yokudubuka kwebhomba ebelithiywe ngamalwecatsha esigodlweni seSomalia iMogadishu lapho kufe abantu abangamashumi atobaminembili lanye babikwa lokhu besesibhedlela njalo iningi labo selikhuluma ngokwabehlelayo. Ugatsha lwezomvikela kwelemelika soluthumele amanye amasosha angamakhulu ayisikhombisa lengxenye yalo i-750 ukuyangezelela lawo avele ekhona emhlubulweni we-Middle East ngemva kokuhlaselwa kwesigodlo someli wemelika kwele Iraq. Umongameli Donald Trump wethesayele Iran umlandu wokubangela ukuxokozela kokuhlaselwa kwesigodlo seMelika. Namuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sikhuluma lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Broadford Community unkosazana Judith Isabel Dlamini. UChris Gande weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi bangene njani umnyaka omutsha.
Singene kahle.
Ye, bekwenzakalani?
Bekufanele senze idili but then mina bengezwa kuhle so ikhosazange science idili.
Ubungezwa kahle ukuthi ubulele phansi yini kumbe ubuzihlalele nje endlini?
Bengihlezi endlini mphumulo.
Manje ubona njani umnyaka nalo esiqala lamhlanje ukuthi unga umumetheni ngokubona kwakho ngomnyaka othembisayo yini?
Siyazama lathi esikuzamayo kubona ukuthi singachova ezinye izinto kulomnyaka. Ngasingakwenzanga kuhle ngaleni ngomnyaka lophelileyo kulo mnyaka ozayo sibone ukuthi sizenze ophumelela kusiya phambili.
Yona inhlanganiso le oyimeleyo ezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha inkulu okunganani labantu abaningi okunganani?
Hayi, ile more than 100.
Lonke lisedolobheni leBradford. Ungatshela ukuthi lina njengezizalwane zeZimbabwe inhlanganiso yenu kuyini kahle kahle ekwenza?
Inhlanganiso le ngiyaziqhenya ngabantu abalibandla labo ibandla lonke siyancedisa lapha ngoba siyahlangana labantu ukuthi umuntu uyabe esebhujelwe abantu bayahlanganisa imali sincedise ukuthi silondoloze abantu ababebhubhelela. Umnyaka ophelile ngalesi sikhathi omunye umama wahambe ekhaya washona umntana kho lapha ulama-mental problems, so sahlanganisa imali sabona ukuthi siyachaya imali sancedisa abantu ekhaya. So even lapha umnyaka wonke abantu bayashiywa siyashaya izimali sincedise kumbe umuntu engagula futhi siyashaya izimali ukuthi sikuthi sibambane sincedisane.
Liyake lihlangane yini njengenhlanganiso kumbe ngokokukhulumisana nje ebulenjini be-internet?
No, siyahlangana every Monday. Sibukile i-church yami e-Life Church, sile venue iZimbabwean Community Group abahlangana khona. So sile booked place every Monday siyahlangana sikhuluma ngento ezithiyeneyo.
Akusitshela ukuthi ukuze ube lilunga kuyini okufunakalayo ngaphandle kokuba isizalwane seZimbabwe?
Ukuthi ubuye kuphela akudingeki lutho, ukuthi sinike igama lakho bese sikufaka khonapha egroupini. Siyakhuthaza nje bonke abantu ukuthi bebuye lapha ngoba enye into esesiyibone lapha nasakhuluma abantu imchadi iyachitheka abantwana ngoba kunjena kunjenjena abanye bethu basebenza ne-New Year. Abantu babesebenza abantwana basala beyibobodwa. So sizama ukuthi sihlangane sikhuthazane ukuthi imiziqini nganxa abantu besilo abantu behlanganise. So asikho ukuthi i-group le imeleli i-funeral kuphela kulezinye izinto esizenzayo. Lanxa abantu bechada abantwana sihamba siyelaya. So ukuqoqela into ezehlukeneyo asikho ukuthi sikhangelele imfa kuphela.
Ikhona yini imali etshayiwayo ngamalunga enhlanganiso?
Yes, amalunga owawathesi sasithi nxa kulenkathazo sitshaye ama-20 pounds. Ogogo betshaya ama-10 or 5 pounds. A few months ago, saqoqa even abanye ababevele eZimbabwe ukuthi bazambhedlela ekhaya. So ngeyinye into leyo siyikhangelele ukuthi siyeni.
Lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Broadford Community, ubexoxa icingweni loChris Gande weStudio 7 eseBhilitane. UZulu opha imbono etshiyeneyo phezu kokuba kuyini afisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020 esithi ngoba waka-2019 ubunzima kakhulu. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu libonga uNkulunkulu ngokwanelisa ukugqiba umnyaka 2019. Unobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi bekungelula kumuntu wonke weZimbabwe lonyaka.
Indlela ezoyenza ukuthi inotho yelizwe iphumele phambili izodinga ukuthi amaZimbabweans onke afake amakhanda ndawonye. Avumelane ukuthi i-economy esifunayo sonke yi-economy enjani. Uzodinga ukuthi sithole indlela yokuthi singayiya kanjani indlela yokubambana ngezomnotho esingathi i-social contract. Ukuze sonke sibonisane ukuthi umnotho lo ungasebenza njani ukuze umuntu wonke athole laye indlela yokuthi adle lokho okufanelayo.
Umfundisi Mthatha uthi bakhona abekade besenza imizamo yokudinga indlela zokuxazulula inkinga uZulu abhekane lazo ngo-2019 kanye lababukhangeleleyo njengamakholwa esiKristu eZimbabwe.
I-40 years yithi abakholwayo ineyinye significance ngoba 40 years abantwana baka-Israyeli bahamba enhlane sebephumile eGipita bengakangeni kuleyo promised land uNkulunkulu wayebenika yona. Lathi lapha eZimbabwe sesihambile 40 years sesiphume kule i-colonial period. Sahamba 40 years ukunye kuhambe kahle kodwa kule zinto eziningi ezingahambanga kahle. Abantu abaningi balahla ithemba lokuthi izinto zingalungi.
Umcebisi Ngwenya osakhulayo oveza isifiso sokuba ngabe umumo uyaguquka ngo-2020. Yena ke ukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba adinge abacebisi uqobo hathi labo abamtshelela eceleni njengalokho owawusenziwa ngesikhathi sombuso kaMuyi uMnumzana Robert Mugabe.
Okumele nje sikwenze eZimbabweans ukuthi umuntu onjengalowo upresident esilaye khathesi upresident Mnangagwa athole the best advisors in the country. People abangasoze besabe ukumtshela iqiniso, abantu abangasoze besabe ukumtshela ukuthi hayi lapha izinto ziyonakala nje kungenxa yalokhu lalokhuyana, lapha izinto zonakala nje kungenxa yalokhuyana. Ngoba angaba lama advisors anjengakamgabe abemtshelele eceleni all because bona bafuna ukuba bentshontsha. Siyabuyela futhi khona phana esasikhona.
Wengeze uNgwenya ethi lakwezombusazwe ufisa ukuba khona kwamabandla aphikisayo alakho ukufuqa uhulumende okhona ukuba alumisise okonakeleyo uZulu athole impilo engcono ngo-2020.
Yebo, ikhona iMDC, ikhona iMDC Alliance, kodwa ayila phansi eyayilayo iMDC Alliance ngesikhathi uMorgan Tsvangirai ekhona. So ngimangi ukukhangela mina ngibona ngani labo abezani PF kade siba relaxed ikubona bengafuni ukulungisa izinto lanxa zonakale kangaka ngoba bazitshela ukuthi hayi kuvele asila opposition asila bantu abangasitrethena nakula bantu abangasithathela umbuso wethu lowo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japhet Moyo uveze ukuthi umnyaka ka-2019 beunzima kakhulu, uzulu lwezisebenzi sebesidla imbuya ngoluthi, abantu sebengabathi imibuso yangemuva yayingcono kulokhona khathesi ngenxa yesimo kwezomnotho.
Indlela abantu abadubeka ngayo kwamanje yiye bangela ukuthi uzwe abantu besithi uMgabe wayengcono, uSmith wayengcono, ubani wayengcono. Ngokuthi phela abantu bakompare kumbe ukuthi balinganisa umbuso kumbe indlela abaphatha ngayo okwamanje lezolo. Kodwa iqiniso ukuthi labo bantu sibili babengangcono. Angaza ke sithi umbuso kaSmith wawungcono njengoba wawukhetha ke abamnyama labamhlophe.
Umoya uthi ulethemba lokuba u-2020 uzokuba ngcono kulo 2019 kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Izisebenzi ziphathwa lucuku nje ingxenye okwedlula isikhathi ke esombuso wamakhiwa. Kumbe singathi ungani kwabanye abaningi ke kuyafanana ngokuba okwamanje ilungelo lesisebenzi loba nje iconstitution yelizwe isitsho ukuthi silelungelo. But i-enjoyment kumbe ukuthi silikholise hayi kuba lobunzima.
Uzulu uthi uyathandaza mihla ngemihla ngendlela ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu angenele kunkinga abhekane lazo ezivalisa ukuswelakala kwemali yakuleli leya kwamanye amazwe, ukuqhubeka iphela amandla eyakuleli, indlala, ukuswelakala kwabodokotela ezibhedlela lezinye inkinga. Abaningi bafisa inguquko kusimo somnotho lesombusazwe inkokheli yanelise ukusebenzisana, besithi isimo esikhona sesisenza kungasebenzeki kuhle okuyisimo esesikhona lasedale lephalamende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunabanye abathandabuza ukuthi kuzaba lenguquko lonyaka kwezomnotho lendlela okubuswa ngayo ilizwe. Bathi bahlupheke kakhulu ngomnyaka ophelileyo okwenza belahle ithemba lokuthi kuza kuba lenguquko kwezomnotho lokunye elizweni. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF futhi abantu kumele babekezele njalo bazimisele ukuguqula isimo sabo. Usungula lingxoxo esilethulele ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele.
Ibizwe vele ngokwalo ukuthi lizwe likhiphiwe ngendlela efanele sikufanele ukulinga nohulumende nabantu abelayo naleyana indlela belahlala ekhuluma ngayo sekuthi uma nxa kule ndlela zokuthi kufakwa ama-irrigation endaweni ezilekuningi even emaplazi laphana mphathiswane kufakwa ama-irrigation ikakhulu lapho kulamadama abakhulu ubona yiyo indlela engenza ukuthi khona indawo leziphileke kuyo ubona ngani yiyo indlela engenza abantu bezifabo bakhiphile baye phambili.
Sesilobaba-ke umasuku ecingweni.
Umzalati sizamile nje ukuthi indodati sazisela nto esingake sayifanisa kalidala kodwa hhayi sisenge savuka sesikhona la sekuda kulomethiko ngendlela esazivele sikhula ngayo nakaphesipele yazi lakana sasingalali sijabula ngoba into zakhona zazikhona okwamanje sekuyeyinkinkini ukuthi sivuke singakaphilileyo lathi sesinjenge kwi-2020.
Ye ubona ngazani pho kwini okungaguqulwa lo nyaka kwezinto abantu baphile ngcono?
Abantu bezimbabwe yazizikazimele zona ngikabo sibinganamandla sinile hhayi hhayi ukuthi singamelela laba ababusayo ukuthi kumbe kule nto abakasinikeza zona bayafana zimbila zantabanye nje kuphela njengoba ubone ngawo akulalitho lingamele yatshengisela ukuthi kube kuphile ngaba khona.
Baba Nkomozulu umapa masuke sithi ubona ngani yena akulalutho luzaguquka lo nyaka pho abantu abangani bayathandabuza ukuthi kuzaguquka ungabatshela uthini ngokungenziwa izimbabwe kwezethu guquke?
Ngiyakhayela kunjenje abantu batshelwa ngendaba yesinkwa ukuthi uyabenza ama-bakeries kulezigaba eziningi ezikulandelele ngathi lolokhele ziyaphila abantu sebephila omama sebethekisa ukuba bethengisa abantwana abasalandi sikukhangele koku luhlelo lwethu ngohulumente kodwa kwezinye indawo zathola ukuthi lolo hlelo abanye abantu bayabe luchothoza abaluchothozayo babuyela emuva bagcina bekhala abalusekelayo balusekela bagcine labo sebebontula bathuthukisa njengoba ngikhuluma ukuthi khona kunjenje kulezinto kulemihlelo kulama-irrigation kulezinto eziningi-ningi thina ngabe siyakulandelela ukuthi uhulumende uthe asenzeni lokhu sonke njengamazimbabwe silandele khonoko ufuna uhulumende asisekele siyathuthuka sonke
ye siyakuzwa kodwa onkuke nxa ukhuluma ngokupheka isinkwa lapha nxa sikhangela-ke izindlu zenzana ezabunjwayo babankomo ukuthi ngezokupheka isinkwa ungazani phela izindlu zokutsha izitina uyabona abantu yinto becotho
yeso
manje phela abantu khaya zalisebabuyela kakhulu emuva mnkomo ukuthi vele sutshaya isupheka isinkwa isasinenhlabathi yona abantu bayakhuluma
esingakutsho yukuthi asomana basikhuluma ngohulumende okumasayisenzi ukuthi khona amanye amazwe ofana isikhathi khona lezi zinto ofana isebenzise kuba nzima yitsho ngendlela ukuthi thina sodwa amazimbabwezi ithina sikhale ikhona elizwe lizaliphiwa amasayisenzi kanti-ke nxa sesikhangela thina ukuthi ngokwethu esikukwanisayo okuncane esilakho yikho fani sikusebenzise siqale sime ngenhlabathi ngoba angaze ngisiwena esinenhlabathi kisinkwa zakhona ngendlela okubeka ngayo kodwa isinto elikhona ukuthi
laba ngabanye abalandeli bomsakazo weStudio 7 abakhulume loKibs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulele ebulenjini bokuxhumana kukhasi leVOA Ndebele. Solo othi kumika kwamela silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Iningi labantu kobulawayo lithi lilethemba lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka. Uhulumende ubika isithi uzayingezelela uncedo lokudla lemali oluthola ngabaswelayo. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba
elifana kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.